Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela em studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo.
Kodwa abanye bathi uhulumende usebenzisa imigoqo ye-lockdown ukuvimba abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase.
Ungakhangela bona bahlezibe lemhlangano kathesi laloba bebesithi baizile i-lockdown.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheke kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze COVID-19 phansi kwezinga lesibili u level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa. Umthwangwa uthe bathethe lelinyathelo ngenjongo yokukhuthaza abantu ukuthi bahlatshwe ukuze kuvinjwe kumemetheka kwegciwane leli ngamandla okwesine kumbe i-fourth wave ngesilungu. Umthwangwa ukhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Umqondisi wenhlanganiso eqhuba inhlelo zokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda uthi kulungile okwenziwe nguhulumende.
Akuqakathekile ukuthi uhulumende abe lokhu ku-level 2 ngenxa yokuthi singakhangela ukuhlatshwa kwabantu balutshwana abantu abahlabileyo ngalesi sikhathi siku-level 2, njalo kutshengisela ukuthi lokhu kusadingakala ukuthi sivimbezele lo mkhuhlane, ngoba ngokukhulunywa kwengcwethi lalaba abakwaziyo bathi khona singangena ku-fourth wave esine iwave, kungagcina kusiba njalo lo monakalo omkhulu kakhulu nxa uhulumente engasoze sithi agcine nalowo level 2 ukwenzela ukuthi kungamemetheki lo mkhuhlane.
Yebo, umkhuhlane ukhanya wehlile kulezi nsuku ngoba balutshwana abatholakala belawo kumbe ababulawa yiwo isuku ngosuku. Kodwa ezikolo lapha siyabona ukuthi ibanjwa mihla ngemihla abafundi belomkhuhlane lo. Njengenhlanganiso ephatheke kumsebenzi wokuvikela lomkhuhlane nxa libhoda ngezikolo, lingathi bavikelekile yini abantwana?
Izikolo eziningi abantwana abala ama-PPEs okokuzivikela, njalo siyananzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu bona abantwana bezikolo bezikolweni ezehlukeneyo bakhohlwa ngokuthi lomkhuhlane lokhu khona. Ngakho-ke ngenxa yakhonokho uzananzelela ukuthi uyamemetheka kakhulu yibo. Ngakho kuyadingakala ukuthi kukhankaswe ezikolo, njalo laba asebebakhulu asebedlule over 18 bona kumele bakhuthazwe ukuthi bezama ukuhlatshwa lapha.
Uhulumende uthi liyanda inani labantu abahlatshwayo kulezi nsuku, kodwa nxa sikhangela amanani ilalokhu akuloyisayo uhulumende ngamanani amancane kakhulu. Kuhlatshwa abantu abakubo 10,000, 15,000 ngosuku, kwesinye isikhathi kuhlatshwa abalutshana kakhulu. Kodwa uhulumende ulokhu esithi ukhangelela ukuba esehlabe abantu abantu abangu 10 million ngompalakazi kambe ngamanani esingawajabulela yini njengelizwe amanani abantu abasatshwayo kulesi nsuku
ambona ngani kuqhakathekile ikho thina njengamabandla besikhulumele Ministry of Health ukuthi sifuna ukwenza umkhankaso emabandleni engxenye isikwane sokudinga over 1 million abantu abanga vaccinate umkhankaso esifuna ukulontsha kusiza nje amaviki onalawa sizawulontsha sihlanganela labantu beMinistry of Health labakhokheli bamabandla ukuze kungenwe emabandleni senze lo mkhankaso lasebulenjini kuma youth asemachurch leli nani esilalwa kathe silutshwana kakhulu ngasikhangela ukuthi sifuna ukufika ku 10 million ikho kuzadingakala ukuthi kukhankaswe kakhulu ukuze sithi siyafika ngale kubo January kubo February hayi inani lethu selikhule selibe likhulu
umnumzana uSeni Sibanda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance kusenjalo unkosikazi Mthwangwa wazise ukuthi idale le cabinet livumelane ukuthi kusiyafika umnyaka ka 2025 uhulumende ulohlelo lokwakha izikolo eziyinkulungwane ezintathu 3000 kusenjalo amanani awethulwa lugatsha lwezempila kahle aphansi kakhulu okokuthi ezinye ingcwethi kwezempila kahle zithi ukuqhubeka ilizwe lisebenzisa imigoqo ye-lockdown akuhambelani lamanani la izolo ugatsha lwezempila kahle lubike ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi amathathu lane 34 babanjwa igciwane le-coronavirus. Kunyanga isanda kwedlula bekubhubha abantu abafika phose ikhulu 100 ngalanga linye. Okunye okwenza abantu basole ukuqhubeka kwemigoqo leyo ukuthi abebandla elibusayo bayenza imibuthano kungelani lemigoqo le. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kulusizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi lalo babebesithi ba-izile i-lockdown uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lowo evela ngaphandle kwelizwe ube lama-1000 amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa amaparty activities i-COVID kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa so yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa i-COVID.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yi-COVID-19 ezikolo asehlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini
eZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle ngaphandle yibona laba abantu akukho esingathi kuphethwe kuhle abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo kuyini abakwenzayo okude ngicabanga azithaya isifuba ngakho uzathola ukuthi akukho abakwenzayo yinhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adojwayo abantu besifa ungabakuza ukuthi uma ungathi asibili siseviye wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi lisivikele umkhuhlane akulalutho so abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende
kuyini ke okufanele uhulumende akwenze
uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene nalokhu akwenzayo ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela i-COVID akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazoni yabuye uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe behlangana naye jikijiki nangu emasoni sese echiresi uhlangana lo jiji lwabantu kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi isivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu bavumele wonke umuntu.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi yecubungula izombusazwe ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu libikwa liqansa. Kuyona le iviki kube lodaba emaphephandabeni akwele South Africa olomunye undoda odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ethole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo. Ngesikhathi esedluleyo bakhona abadabuka eZimbabwe ababotshwa bethathela imali abezimota ezithwala imali. Kodwa amanani awethulwa nguhulumende wele South Africa atshengisa ukuba inani labokuza abasemajele akwele South Africa liyisilinganiso esiyisikhombisa ekhulwini 7% kuphela. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibonge msakazi. Iqiniso yikuthi impilo lapha eSouth Africa ayilula njengokuba umuntu nxa eseZimbabwe eyicabanga. Abantu nxa beseZimbabwe babona abantu abavelela kwele South Africa begqoke kahle mhlawumbe lamajwabu engana yacazimula bese becabanga ukuthi impilo eSouth Africa imnandi. Ayikho mnandi impilo kuleli lizwe ikakhulu ebantwini abavela ngaphandle. Akula msebenzi, akula mali, abantu bayasuka ekhaya besiza lapha eSouth Africa umuntu ecabanga ukuthi hayi uzofuna amadlelo aluhlaza. Kodwa ekufikeni lapha umuntu athola ukuthi impilo ayinjengokuba kade eyibona ngelihlo leli kade eyibona ngalo, kube nzima kungatholakali umsebenzi, kungatholakali lasibisa ukuthi umuntu adle. Abanye impilo baze bahlale lasemgwaqweni kungela ndawo zokuthi bahlale, baze badle lasemgonyeni yezibi. Kusukela lapho umuntu usenza loba yini engamphilisa. Njalo into ebonakala iseduze elula yikho ukuthi abantu bagcine beyizigebengu, abantu bagcine bebamba abantu inkunzi, abantu bagcine besenza izinto ezimbi kodwa ezizabasheshela ukuthi zibanikeze imali yokuthi bazame ukuphila. Okunye umuntu ufika besejoyinana labantu abavele beyizigangi lapha base bemtshela ukuthi hayi lapha impilo yokuthi umuntu ayenze ukuganga lokho. Ngoba umuntu mhlawumbe sehlupheke kakhulu le mpilo leya kade eyicabangela sifike yangabi njengalokho kade kucabanga, ugcina esephephela kikho ubugebengu lobu. Sibone impela umuntu obelungile simbone siyisigebengu esikhulu kakhulu.
Manje pho nxa izizalwane zakwele South Africa zibona khona lokhu okwenzakalayo ubugebengu lokunye okunjalo okuthiwa kwenziwa ngabeZimbabwe, ngokubona kwakho ayisikho na wokugcina kusenza lokho okuthiwa yi-xenophobia?
Yebo, khona msakazi, kunjalo. Abantu balapha eMzantsi Afrika abayizalwane zalapha ukuzwa lokubona ukuthi ubugebengu obuningi benziwa ngabantu bokufika lapha eMzantsi Afrika kuyabenza babe lenzondo kakhulu ebantwini bokufika. Bese sesibona ke kusenzakala izinto ezinjengelezi ze-xenophobia, ukuhlaselwa kwabantu bokufika. Kuvele nje khona ukuba khona kwabantu bokufika elizweni laseMzantsi Afrika akusiyonto ethandwa ngabantu abangizizalwane zalapha. Pho nxa sokuphinda kusiba lokubi okwenziwa yingabantu bokufika kufaka umthelelo omubi kakhulu ebudlelwaneni obukhona phakathi kwabantu baseSouth Africa nabantu bokufika. Abantu baseSouth Africa bagcina belenzondo yokuthi abantu bokufika basuka emazweni abo besiza lapha eSouth Africa bezokwenza ubugebengu, bezobatshontshela, bebabamba inkunzi, bababulale. Yebo, basuka bakhohle ukuthi la bakhona futhi labanye abangabazizwana zeSouth Africa ezikwenzayo lokho. Kodwa ilihlo labo nje lihle libheke kakhulu kulabo bantu abavela phandle ukuthi nxa kuthiwa bayenzwe ubugebengu kuhle kwenze inzondo yabo ebantwini bokufika ibe phezulu kakhulu.
Unkosazana Victress Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimimbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet eleNews Hawk lilo daba lokuthi inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi isiqede ukucubungula udaba lweZimbabwe kodwa kayisoze iphathise leli lizwe ngoba lilezikwelede eziningi kakhulu. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi iqula likahulumende izolo lifike emzini kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo eHillside kobulawayo. Umoyo obhubhe ngomvulo kuyona le iviki ubikwa ezangcwatshwa emathuneni eHeroes Acre eHarare. Okwamanje lesikhangele zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Cuba abikwa engene esidaladeni avimba ukutshengisela kade kuqoqwe kulelo lizwe ngabasola uhulumende. Kodwa abadabuka kwele Cuba behlala kwamanye amazwe abalisa elemelika batshengisele. Abalwela amalungelo bakwele Nigeria bancome umbiko kahulumende omumethe okumayelana logatsha lwamapholisa oluthiwa SARS olwavalwa nyakenye ngemva kokutshengisela kukaZulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani balaleli be Studio 7, linjani kuzindawo zonke bakithi la kufinyelela lukhona leli phimbo. Amagumbini amanomhlaba okhulumisayo engu Sylvester Maphosa, owako Jonas ngesigaba, ngaphansi kwenduna uMasendu endaweni yase Plumtree. Ngivingelela ngikwele South Africa endaweni yase Cape Town. Ngiguguzela umphakathi wakithi wonke bakithi ukuthi njengoku izulu liqalile nje ukuna siyena emakhaya siyolima sizondlela imindeni yethu ngokudla esizenzela khona bakithi. Umhlaba esiphila kuwo usufuna abantu bazisebenzela ngezandla zabo, into zokuphiwa lezi azihambi. Ngibulise bonke abantu abasemakhaya, ngibulise wonke umndeni wangakithi kwamaphosa, labo komalume eBhangale. Ngibulise bakithi, anginawo amaningi engabi kakini, ngiyabulisa kuphela. Amen.
Salubona kuStudio 7, nje kanjani Studio 7. Sikhala abantu belabezana abantu basijeyamanga bathi ilizwe liyalunga lalunga lizoyifika lisesabika linje.
Amathona amahle abantu beStudio 7, siyabakhulu ukuhlangana lani kuStudio 7. Mina ngumhlali nguTimothy Mhlanga, umhlali weGwanda lapha. Okokuqala ngizabulisa bonke abaphethe isigaba sakithi kakhulu. Ezabonga kakhulu sebhu kwami ubaba uNdlovu babazala futhi nganxaye. Mbona konke lesigaba sakithi ukuthi kona singani sizibeke kahle ekukhangeleni. Into enhlupha lapha yikho inje kufanele iCOVID-19 la ngingabuza kakhulu ukuthi kona sithathwa nini, ngani amalanga akhona akwebalwa kangani kacedakala ukuthi kona yini esingahlatshwa ngawo. So besicela ukuthi kona sincedise lapha balimi bonke weGwanda lapha, especially Sinokani i-19 isilimo lifanele isilimo kakhulu isilimo esifishane njengoba libone ukuthi sakona wani kuyaphambili. Zilimi izilimo ezingane ziphansi ezingasuzeza ukuthi umumbu ngicela ukuthi ubekele umumbu ningaqali sibili umumbu vela uyefikise ngaphe. So ngiyabonga kakhulu ukuthi abalimi balincedisa lapha nalapha bayenza igajobho lapha nalapha. Kodwa umkhathi wakhona uyalile ngani sokuthisa futhi ukuvumbulukwe bona ukuthi i-12 days ngani siyayesaba. Kodwa ndethemba lokuthi khona abalimisi ngicela ngasethi senezulu ukuthi kona iziphi izinto esingaziphangisa ukuthi sizidime ezifishane ngoba silabo lapha bekanti bafundisa ezingadini lapha nalapha. Siyabonga
Studio 7, Studio 7. Gibbs wakamthembo, sikhuzeleni amashona please, sikhuzelele amashona. Bekele ukuzoyinveda ubulawayo bayinveda emapulazini kathi siyefunga inveda ubulawayo anti zwile ukuthi nge-Wednesday Thursday benzeni laphana ku-5 aven. Hayi madoda, kile amashona isixolele mbijana ngobulawayo emathireleni. Sikhuzeleni amashona Gibbs labona ukuthi ngamele inkomo khona besiyekele thina kasiya rare siya siya ba investele into zabo khona ni abashikele into zethu la hayi zamani ndisikhuzela abantu laba libatshela ukuthi lesikhathele ngabo yikho sifike thina kwaMthwakazi sifuna ukwehlukana labo lathi sibe sizothe labo bebodwa hayi besihloniphe abantu laba besihloniphe phakamthembu khumisana labo
salibonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo uJosephat Moyo siyezwa konke ukukhulunywa lama boys alabo pha abantu beMDCT okunye siyakubona kusenzeka kuyabe kungaso ZANPF kodwa ngendlela yokuthi ZANPF yiyo esarula kumbe ngithe sabusa ngendlela yokungafaka umthetho uqine sigcina sesithi yiyo ngoba kusuka sokufana lomuzi kamazakhela ongela mthetho siyacela ukuthi iZANPF ingakuyekeli khona lokhu ube yona iyakudingisisa ukuthi ipolisa lelo belithunywe mbandla ize libabophe labo phugeni ngajabula i-audio lema ingafunda iZANPF emthethweni idonsa inyawo kuthi ma kuyinto embi begijime kakhulu ipolisa lelo bekumele ukuthi liphelelwe ngumsebenzi kufana labantu abaluthayo kulabantu abaluthayo kugcine kungani kuthiwa bathunyiwe bengathunywanga kodwa ngendlela yokuthi kuyabe kungelamthetho kugcina sokuzingenela abanye bejonja so sithi le ZANPF ayiqinise ma isasesikhathini kuyiyo busayo asazi ukuthi u-2023 kusefika u-2023 ayibi rule ngesifiso sethu njengendlela ehluleka ngayo besifisa ukuthi iphume ikuyephumula kuke kubuse amanye amabanga ingarobi yona siyehlulekile straight umuzi kamazakhela ongelamthetho iZimbabwe alike lizama ukuthi lizama ukutshintsha kusiyafika lesi sikhathi maybe singalizwela so lami izihlobo zakithi emaZimbabwe sithi asihambeni siyevota ngobuningi sivotele la amapolitiki iZANPF ayivotele njengabantu ababo bombana kodwa
Ule siyakhala kakhulu kuna futhi ibutho lokhela angenayo into ayihambi kahle nje ibutho naphaza msimani esisebenza abantu sebesebenza hayi ngendlela esihlupheka ngakhona so kube abasizibhamu abaselidula straight lonke sibili bandla ngeZimbabwe leli libambile ngoba Na singa masisola sizosola ibutho lota sisola lonke ibandla lezano PF siyalisola lonke malinje ngeke kwahamba ubaba omgabe into zonke nje kulanti hamba kade umgabe nje bechayindiva nje kuzwakale nje bekukhuluma kuzwakale nje kodwa ke manje nje ngathi kufaka umntwana nje sihlalweni
siyakhala kakhulu imisebenzi ayisekho na iSouth Africa umhlaba uphelile kodwa nje imali igcwele nje eZimbabwe lapho ukuthi nje into nje imise kahle kwazi ukuzodinga ekhaya awubakithi shuwa nina bakithi
ivuka njani sakazi omuhle kustudio 7 labalaleli hhayi ngithi ngiphawule ngale ndoda wathi ngikhaliphani phukiwe ethi abantu bafuna ukuyivulala hhayi kusekana kadala ukuthi vele i-MDCT idlale ezanupief uyamuzwa nje mayephawula kanti umehluko wamapholisa bezanupief kuphi mayena ezasitshela singabantu ethi yena kafuna ukugcona izanupief ukugcona ubani ngoba amapholisa acontrola izanupief hayi ophukini mani bengayenzi kanje laba bantu mani kabame nje eceleni nje bangabi bekhohlisa abantu ngempinyeko ngoba vele kusobala ukuthi ayikho into abazasezelayona singabantu baseZimbabwe ngoba vele bayizane ukuthi ekugcakeni nje amaqembu azama ukuthi alele abantu nje i-MRP lele FDC alliance lezaphu izibe ngcono hayi bona beyi-FDCT nje hayi abazame nje ukubeceleli nje hayi ngiyabonga nthe ngidlulise lokho nje ukuthi angathi yena kade befuna ukubulala akula umuntu efuna ukubulala nje hayi ke yikho lento eyikhulumayo nje uyizabi nje ngokwayo nje into zabaqhika lezi ngiyabonga
ngibuye ngicele futhi lapha ku-Studio 7 ontungamili nabo-15 bengingathanda nami uma kuphawulwa lana kuma-video call lana ku-Facebook nokuhlala kakhulu mamele abantu bekhuluma laphana nabakubizwa nabamaqembu bengingathanda nje ukuthi na uma kuvumakala kwenendlela ngingena ngayo nathi siphawule singazi ukuthi khona kungenwa kanjani kodwa besingathanda ukuthi nibe nendlela nathi nisazise ngoba ngeke singene sonke vele kodwa bengithanda ukuthi ngeke ngingene ngempikane ngifuna ukubuza kakhulu kucembele ukusayo nakula amanye aphikisayo ukuthi sike sibuze nje ukuthi kahle kahle yini into abayibonayo eyenzakalayo engayenza ukuthi sibe silokho sibona bona izana iqembu kufanele ukuthi iqhambi akukhulu njalo abanye abathi kune democracy kodwa mawuthi apheka izana PF ayinayo idemocracy ngoba into efanele ukuyibuza ukuthi kungani ukuthi iZimbabwe kune democracy kodwa but upresident ubusa 40 years engaphuma ngesihlalweni why bengakopi kobotswana South Africa omakhelwana amanye amazwe athuthukayo ngokuthi uma befaka opresident only first term ne second term kube ne-term ezimbili uphume kungena omunye ukuze amathuba emsebenzi avuleleke kuwonke umuntu so befuna ukubuza leyo nto kakhulu ukuthi kungani bona bephushele ukuthi ama-president angene engaphumi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, isigaba seFlorida siqhubeka sikhokhela kumanani abantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Lesi sigaba sibe labantu abedlula ikhulu lamashumi amane 147 ababhubhe ngempelasonto. Esilandelayo kumanani la isigaba seCalifornia esilabantu abedlula ikhulu lamashumi amabili 125 ababhubhileyo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York khona okulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababhubhileyo ngempelasonto. Umnumzana Busani Ntini.
Hayi, umhumo we-coronavirus we-pandemic kulobubelo emelika. Siyazi ukuthi nxa sikhangela imelika jikelele, ungakhangela ama-cases amatsha ngelanga ngelanga, sokusale 61,000. Abantu ababhubhayo ngelanga ngelanga ku-average ku-464 ngelanga lengelanga. Abantu abasesibhedlela kudla about 41,000. Abaku-ICU abagula kakhulu ngama-11,000. Nxa kubuya kweze vaccination kwele melika jikelele on average I think there is 59% abantu aba fully vaccinated, then leyinye yi 10 to 12% eseyaphiwa injection eyodwa. So hayi, abantu bayaqhubeka lokhu be vaccinate. Njalo ungathandazela abagulayo abaningi ilaba abangatholi injection ye coronavirus. eNew York State jikelele ama cases amatsha asekuma 5,000 ngelanga. Abantu ababhubhayo i 15 ngelanga. Njalo abantu abavaccinated eNew York ngama 68% fully vaccinated. Lokhu kwenziwayo ukuthi ama-companies amaningi eNew York athatha umthetho wafaka i-federal government ukuthi abantu emsebenzini kumele bebe fully vaccinated nakaphenduka emsebenzini. So yikho kubangela ukuthi khange eNew York abantu abaningi bakhuthala ukuthi behambe bethola injection yonke.
Abantu belokhu begqoka amamaski lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abaningi?
Uma sibheka indaba yamamaski eNew York State, abantu abafully vaccinated kungani bona abale freedom mbijana ekuthini kumele begqoke amamaski ngaphi? Ikakhulu ungakhangela emsebenzini eminingi eNew York State, nxa ufully vaccinated wasayina iform usitsho ukuthi ufully vaccinated ungasebenza ungalayo imask, kodwa kumele uyenze i-social distancing. But labo abangavaccinatanga kumele begqoke imask sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Njalo ezindaweni eziningi-ningi ku-public space, emajimu kumbe ezitolo, emabhar, laku-public transportation, ezibhedlela langaphi langaphi, wonke umuntu isikhathi esiningi kumele ugqoke imask. Kodwa njengoba ngishilo, abafully vaccinated kwesi sikhathi ngantu abona imphetho yakhona.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. sisingakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende izolo uqhelise ukusebenza kweziqondiso ze-COVID-19 phansi kwezinga lesibili u-level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziphatheka kumisebenzi yobugebengu liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.